Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu wekuseni mhla ka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokuvutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha ephetulo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus.
Isilwane esivulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDayton sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu basale bevalweni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezinyamazana lezi abepark lamanye ama-social stakeholders abone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokufana singakayenziwe le drug damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe, awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi neMichigan izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha ephetulo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leyemaswingo. Lanxa uhulumende esevumela amaningi amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoto ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa loCounselor weDivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Konapha ngikhuluma nawe so imota iku-M kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hhayi, lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi sivele umthetho okhona, ipolicy ekhona ithi akukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane nomukuthi lihole nomukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakansela kasila okunye esingathi sikwenza ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar. Khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-American noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar, kabakuvumi khonoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi khonoko.
Njengomasipala ukusilela kwephetulo ledizili lokhu lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kuziphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakansela akuma high-density suburb, lisiyazi ukuthi i-infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe okuthi ukuthi kathesi sesibona ama blockages amanengi kuende angaba yisiko ukuthi lati siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi kungabi lokucina sisiba nemikhuhlane ngendaba yama blockages lawa kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa akulunganga especially ngesikhathi lesi esikuso ezokuthi kusokucina kuphuma imikhuhlane yone ye coronavirus uma kudingekala ukuthi umuntu agijinyise ebonakele ukuthi angaba nayo ingabe idaria lezi eziphumayo kufuze ukuthi izimota zibe lamafutha ngokuphangisa kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani uhulumende ancede khonapho
Long Councillor Thamsanqa Hadebe wethevarasekwa kuward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni lontungameli inkomo we Studio 7. Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe Sivikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding, kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi. Sambulala kodwa asizange simuhle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula ukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxe lo councillor weDethe umnumzana Stanley Torima webandlale MDC ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomuweka sasebenza kuhle but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe badabukile abantu bendawo yangkhona hayi umuntu ongekade ekhona vele hayi baphathekile kakhulu
njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa isilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho lithole yena esebekiwe na
samthola engakabikho abathi bamelela ukuthi abeze balalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yakusama ngakhuphi izinto kungcono siyebonana la engakazi so besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya ifoni sizele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani yikho sebemthela lwana ukuthi umuntu lowo kambe kuyomthola lo sesekubona khe so hayi abantu badabuke kakhulu Saba busungu, zazu su busungu, one family, one time, 1 hour, 8 hours, and all that. Kwa unukati umumu nga raita.
Sizwa kutiwa isilwane lesi esimbuleleyo, silebizo, njalo siyadingakala. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi zeganga lezi abasebenza khona ngalo ama-professionals angkhona baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi so kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa so mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolaka ngutshomi ulolaka lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu so siyazi can count ukuthi umuntu wangkhona uyayise sezakulawa
kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama
asuku zonke abantu bayakuhamba even kusobusuku but lo mbonakalo wona lo kathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphani ngahambela indawo yenaleyi singalahlekelwa lempilo akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu lo mntwana wakhe wawulawa phakathi emaphandleni enjenjewu kathesi lesi singak
kwanza kuti sizizi sezamo kuti hayi khale egangeni umuntu lokade esegangeni but konoko kokuthi siyabisana nomuntu umuntu engasigalani konoko okutshengisiwe ukuthi hayi asiso asisalunganga isilwane sona leso so abantu bahlale bevaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi abayona lezinyamazana lezi abeparks lamanye amanesisasikotas abone ukuthi isilwane lesi sibulawele lokuphanga singakayenziwe
lo ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedethe engowebandla le MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uzakuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium ngoBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mutswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulomkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lomkhosi eTrade Fair kwaBulawayo mhlaka 17. UMavela Sinakamba odlalela iAston Villa yeBhilithane yena engowewange nguye yedwa kuqembu lakhe onconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti lebhola ubeliqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikukhuluma lelathi emakho lapha eGwanda. Hey, thandithi ngikhuluma ngodaba lwe-coronavirus lolu, udaba lwe-coronavirus lolu libhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano liyamaphasika, abantu babe lembuthano, so abantu kuzuzula sizisaba nxa kulabantu ababevela kachana bebuya embuthano enjenganaleyo ukuthi bagcina bemethekisa impilo enje plazi kukhanya ezempilakahle yakithi ngapha eZimbabwe ivele ikhanya ngani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sibilokhu akuphuthuma esili masinyane kuthi lalolo daba lukayitayita marobe hayi uhulumende ngabe uyangenela ukuze kuphathiseke laba bemula abala mawu esewadlula kulo mhlaba abikwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje acatshe nje emthokothoke. Hhayi
hayi thina siyaphila, likhuluma noNcube sendaweni yaseGoli. Wakathi ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti uma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sifithe uNkulunkulu kalwele uSatana, uSatana wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu besikunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi international military ingenele kususele umbuso lo wamasosha lo khona okwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana, ehlukumezeka, esizwa izinhlungu, evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala, before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokho kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma nohlongwane lapha obuye eKhezi. Ngiyabonga.
salibona ni asangazi umpanga zidahuroni kanti kambe thina abantu abadodisi singakujabulela nsuku zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli phela kungani omama bengaziphileli kodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli nabantwana babo abafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho kwisendu lwesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele bangangenelani le-culture lanamhlanje kwathatha yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukuphilisa izimali babe sebeyifaka amakhandeli kanzima singakhangela mina lapha nxa ngiyihlala kwanyotshana xa ningakhaphampanisa ngibona ngani i-85% yabomama kangayidawa abathathanga njalo asiyobafakathathwa ungakhathali ukuthi umuhle okunganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthanga bayiqhwazayithi yangala u-50-50 akusela ndoda efuna ukuhlala nomfazi ngenxa u-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusisondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi iyehlukana suku zonke imbangela yenaleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo ababubeki khonokho bangabahlukuliziwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunohlupho olubuya luthi lulante umuntu ongumama nobhasile phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni iqini eqinisweni ukuthi nxa kuwathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingena emakhanda yabomama enza olutsha lidivose nsuku zonke kasali kuzokhangela okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo
igama lami uSibusiso Msele. Ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye usekhuleta lapha ku-social media. Kunento engiphatha kabi. Kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe Buruwayo. Buruwayo. Basidelela kakhulu ongawukuthi mina angazi ukuthi abantu basendebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezulu kungani ma kuwukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza ibhaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama uqinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle nguhulumende ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama abalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bethengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngabo mama ngikona nithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ngananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa ngayo igovernment iyangenela incedisa abantu okumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simiyukubi kangaka abantwana balala bedliwe ngabomama bebamba lokhu nalokhuya yikhuba nje emakhaya okuncane khona kokulinyiweyo babhizi bayahlakula bayalinda benze yonke into
ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu impiko yenu njalo ingabi lamazwi ethukayo kumbe awenketabechavi likhumbuleke ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo ukhasi lethu leFacebook kanye labasilaleleyo ke kuRadio uGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo Lupane eJocholo ngiyalibingelela ngiseBrainston eJohannesburg uGod knows lo Khumalo uJohn Taterela uthi livuke njani sihlobo uMandla Joshua Yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sikuleli ele South Africa. Caroline Sibanda uthi livuka njani umsakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukeni Khumalo la osasi sobukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazibuko ngithemba imicingo lamniselo waginyile amanye amabizo singaka ke sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani weAfghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezivotshwa ezingamaTaliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwamaTaliban lohulumende weAfghanistan ukwenzela ukumisa impilabo esileminyaka elithumi lasithiyakalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamashumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo malicatha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele encedise uhulumende ukulwisana lamalo ecatsha la. Sokwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwatshiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamalo ecatsha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lamademocrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eleMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders, okuzabangela ukuthi kube lukhuni ukuthi amfice lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamashumi amabili lanhlanu, okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngiyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxele umnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezomothazwe, ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu onganule thuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment nguBiden. Kodwa ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusovala ukuthi iAmerica kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi olunxele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. engiqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden sim lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump, kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu, uSanders ukhuluma izinto eziphikisa iestablishment kakhulu. Kuzakuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama primaries nalawa awe Democrat ayidibana loTrump, yi-election esiyikhangeleleyo, yi-competition esiyikhangeleleyo.
Sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu uReverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama. Ungathini ngalo?
Into ayimelayo kamelanga i-establishment, umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle benganakekelwa ngumbuso we-America. Yibo abantu abamelwe nguSanders. Njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle, obeluzizwa umbuso usubaphunyukile, uTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident. USanders ke nguTrump wama-Democrats. Sikhangelele ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana, ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders, ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu, ikakhulu abansundu lalabo abantu abancindezelweyo, abantu abangathandiyo indlela iAmerika ebuswa ngayo.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Okwamanje ke nanko umculo kaLikhwa okaNcube esithi Ngiqome.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabi Rikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi lengxenye yami yomuntu yaphaphatheka. Sondela eduze khekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasiphela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenikele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now told you what I'm going to do. You call me and you're
going to get
me.
Yebo ke umculo kaLikhwa okaNcube, kambe bangaka bangakwenza okuthiwa nguLikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ukuze uqonywe yintombazana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesingelabo kuqala uMK Jau, uSelupane, uNomen Ngwenya, uVusi Ingwe, siyabonga. Dibaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.